i-Electoral Act inika wonke amabandla kanye labancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaphosta alemfanekiso yabo loba amabandla abo ezihlahleni, emdulini kumbe ezimoteni ukuze uzulu okhethayo abe bazi okwesikhashana ulungiselela ukhetho njalo obonakala edabula kumbe cisha lawo maphosta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lenhlalela izindaba esigodlweni samapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazabosha batholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwakathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe egamula umthetho lo sizamfaka izankosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu liyathola 2 years.
UMakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaphosta abebandla abancintisana nalo ebusuku kuvuka sekuseposta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. Umnumzana Mehluli Maphosta esakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela kodwa babophe abenza lokhu.
Amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu kabathandi ukuthi kubonakale. Kuyabe kuqondile ukuthi ungabi lo muntu ozakhupha kumbeni libhakane kumbeni liphosta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sibona ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso, kabasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapholisa achayela ihlombe uzulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela lodlakela eminyakeni edluleyo. Kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame olulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokutshaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlunyezwa kakhulu, but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sifisa ukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaphosta kubangelwa ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo okuyikho osokulethe udlame osoluke lwabonakala lwabantu abalisana bengabe bandla linye. Ocubulo ngezombusazwe umnumzana Kudzai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ekuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary.
Sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye. Yibukhali nje njalo khona kuphana ukuthi omunye yabesongele umuntu wamudla kuma primary kuse sokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha amaposta lana ukuthi lwane ngabe lethuba lokuthi akampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani. So konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini, njalo ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe nje.
Indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaposta adatshulweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye, kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholelwa ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili. Imele isithuthu 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.